Kuizika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le tsana njani mtsaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgcibelo mhla ka 14 kumbimbitho 2020 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje uZulu wemangwe lo eChimanimani ube vota namuhla kukhetho lokudinga amakhansila alezi zigaba.
Siyananzeka ukuthi thina njengeZimbabwe akulanto esesiyenzile ekuvikeleni ukuspreada kwecoronavirus. Sikhuluma ngamaborders, sikhuluma ngamaairports, akulamzamo.
I-World Health Organization isisungule isikhwama sokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane wecoronavirus emhlabeni jikelele.
I-Billy ingavele America ibunye phezu kwesikweleti esivele selaso sililizwe sesisengeza phezu kwe 9 billion esilayo njengesikweleti.
UZulu wakobulawayo uthi kavumelani lokuguqulwa kwesisekelo sombuso okuzanywa nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Inhlanganiso yomanyano we-United Nations ebona ngezempilakahle e-World Health Organization isibumbe isikhwama sokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele. UMavis Gama uyalandisa.
Umqondisi we-World Health Organization uMnumzana Tedros Adhanom Ghebreyesus wazise ngokubunjwa kwesikhwama lesi izolo. Njalo uthe badinga imali engange 675 million yakwelemelika kuZulu jikelele ikakhulu izinotho kumakampani kanye lakunhlanganiso ezizimeleyo.
We can only meet this threat together. Everyone has a part to play.
Akumelela kuphela masingasebenzisana. Umuntu wonke kulendima angayidlala. Ikhuthaze uhulumende wenu ukuthi asekele abe-WHO kanye labe-COVID-19 response. Lesi sikhwama sizosiza ekuthini ukuthaniswa kokudingwa ngamazwe asahluphukayo kanye lezisebenzi kwezempilakahle ezisebenza gadalala ukulondoloza impilo zabantu.
UZulu okhulumisane lalo msakazo obalisa uMnumzana Collins Ncube utshengise ukulijabulela leli nyathelo eselithethwe ngabe UN ndawonye labe WHO ukusungula lesi sikhwama sokusiza kudaba lokwenqabela ukusabalala kwaleli gciwane le-COVID-19.
Siyananzeka ukuthi thina njengeZimbabwe akulanto esesiyenzile ekuvikeleni ukuspreada kwe-coronavirus. Sikhuluma ngamaborders, sikhuluma ngama-airports, akulamzamo esingathi ingabi senziwa nguhulumende wethu ukuthi asize edabeni lokuthi nxa kungaba laba abantu abasebe affectwe yi-coronavirus. So ngibona kuwumsebenzi omuhle kakhulu ukuthi bencedise especially amazwe anjengawethu anganama ma-economy asebenza kahle ukuthi sincediseke sithole imitshina yokusikana leyo coronavirus.
Imali le izasetshenziswa kunhlelo zokudinga umuthi wokwelapha iCoronavirus kanye lokunakekela abahlaselwe ngumkhuhlane lo emazweni wonke jikelele. Enye yalimali izasetshenziswa kunhlelo zokucubungula igciwane elibangela lomkhuhlane ukuze abezempila kahle bazwisise ukuthi laqala njani lokuthi lingenqatshelwa njani. Kuliviki uhulumende ophiwe imali engange 25 million yakwele Melika yiGlobal Fund eqondane lokulwisana lecoronavirus. Lanxa ungakafiki eZimbabwe lomkhuhlane, uhulumende uthi kulabantu abafakwe ilisho ngabezempila kahle ukuze babe leqiniso lokuthi kabalawo. Abantu laba bagoqela abangamachumi ayisichiyagalombili lanye kobulawayo. Ekutshoneni kwelanga namhla, icoronavirus ibisibulele abantu abangu 5604 emazweni achiyeneyo. Ezwekazi leAfrika isibulele abantu emazweni agoqela ele Egypt, Algeria, Morocco, leSudan. Emazweni afana leSouth Africa leNamibia isikhona kodwa abekho asebefile. Ngimele iStudio 7 mise Harare, ngingumevis Gama.
Uzulu wakobulawayo uthi kasoze amukele ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe leminye imithetho etshiyeneyo okuzanywa nguhulumende. Uthi inyathelo lelo lijonge ukuthathela idale lephalamende amandla liwaphe umongameli welizwe. Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshwe inhlanganiso ye-Coalition on Debt and Development, yona ephakathi kokulimukisa uZulu ngalolu daba. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo kanye lamalunga edale lephalamende bathi kabasoze bamukele ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu phansi kwe-Constitutional Amendment Bill No. 2 ngoba kuthathela iphalamende amandla njalo kusipha umongameli welizwe amandla amaningi. Uhulumende uzama ukuguqula imithetho engamachumi amabili lasikhombisa phansi kwebhili leli. Abakhulume emhlanganweni wakobulawayo lo bathe ukuguqulwa kwemithetho lokhu kuzathathela idale lephalamende amandla okucubungula udaba lokwaboneka izikwenede kwamanye amazwe ukuze kubonakale ukuthi zilungele ilizwe na. Ngokunjalo abaningi bathi kabayamukeli linguquko. Omunye wabantu laba lilunga ledale lephalamende elimele iluveve uNkosikazi Stella Ndlovu.
Engikwesabayo ukuba izikweletu lezi zithathwe zithi sesithethwe zingene ezikhwameni zabanye abantu bayisebenzisa imali leyo ngendlela engayisiyo, but izikweletu zizosala zikhona ebantwini. Asikufuni lokhu, abantu kabasukume batho ukuthi no to this.
UNkosikazi Ndlovu wengeze wathi kuyingozi ukuvumela uhulumende ethatha izikwelede angasoze enelise ukuzibhadala ezizathwalisa ngitsho lezizukulwane zeZimbabwe nzima.
Sesithule kakhulu njengabantu beZimbabwe, kumele sikhulume sithi kubana esingakufuniyo asikufuni.
Uhulumende uzama njalo ukuguqula isisekelo sombuso ukuze umongameli abe nguye yedwa okhetha abahluleli bemithethwandaba kanye nomtshutshisi omkhulu uprosecutor general. Ufuna njalo ukwengeza inani labaphathintambo bakahulumende abangayisiwo malunga edale lephalamende. Wodwa osakhulayo wakobulawayo uMichael Ndiweni uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende useguqula isisekelo sombuso welizwe yena engakasigcwalisisi sonke ngemva kokulotshwa kwaso ngo-2013.
Nginakani ukuthi mina siphangise kakhulu ukuthi sifuna ukugambela isisekelo sombuso sivele singaka-implementa singakafezwa. Ngakhela kungo-devolution kuningi vele okuningi kakhulu kumasigayela kusisekelo sombuso okungakafezwa okuningi kwakhona.
Amazwi akhe agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu uThemba Chiveya laye ongene umhlangano weZimcord wobulawayo.
Lolu daba lwe-amendment le ekhulunywa ngayo leyi luyadwanisa kakhulu ngoba kufana lokuthi umuntu ethengele ahla engayigqoka ahla i-old.
Kusukela ekupheleni kwayo nale inyanga kusiya kunyanga ezayo idale lephalamende likhangelelwe ukuphuma ijumo lithapha imibono kaZulu mayelana ngokuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi eziningi esigabeni seMzimuni enyakatho yeGwanda zithi sezisidla kanye ngelanga ngenxa yendlala. Zithi ukudla ezikuholiswayo akwaneli lutho. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi esiqoqelazo zithi umangwe uselala eziko njalo zithi ukuthilela komumbu lempuphu elizweni kwenza umumo ube mubi ngamandla. Ngesonto sethekele komzimuni lapho esithole khona ukuphithizela, izakhamizi ezidlula amakhulu amabili ziholiswa irayisi evela kwele China ekwakuba ngumeli wedalela ephalamente eGwanda North uMnumzana Madodana Sibanda. Abantu abalitshumi lasikhombisa bebesabelana isaka elilodwa le-50 kg. Kodwa omunye wabantu laba unkosikazi Paulina Moyo utshele iStudio 7 ukuthi ukudla lokhu akweneli osekubangela ukuthi abaningi badlekane kuphela ngelanga.
Hayi, lo nyaka indlala inkulu kakhulu, iyafana nje langomnyaka ophelele. Ukuthi lo kudla sidla kanye ngelanga akudliwe emakhaya kuzima mntanami. Le mali zokubhadalela abantwana esikolo asinazo, asizitholi. Akunzima ehlane la ukukhulu kakhulu. Dingawuncede lokuthi ingawuhulumende nje ngawo uyasincedisa ebesinikeza nje ukudla ukuzela thi sokuphila nje ngoba ukudla sikuthola nzima kakhulu.
Ezinye njalo isakhamuzi unkosikazi Lizinet Nyathi uthi lanxa bethola ukudla okuvela kuhulumende bayakusebenzela lokho kudla.
Mina ngiyakholwa kulokho i-social welfare ukuthi baba sengani semdala. So siyakusebenzela ukudla lokuyana siyandika emgwaqweni sihamba silungisa emgwaqweni sifaka amatshe. Yikho lapho esiza khona nje. Imali yangikhona ukuthi sibhadale amasaka lana siyakhipha ama-$30. Ngidayi imali yakhona ukuziyizuze mntanami sesikaliphile nje ukuba siyivutheleni ngekwana i-$30 yakhona. Sithole nzima mntanami.
Ezinye njalo izakhamizi zikhala ngokuthi ukudla ezikuholayo kuyabe konakele. Ngokunjalo zithi zigcina zikulahla lokhu kudla. Nangu unkosikazi Regina Ngwenya.
Yayidlala inkulu kakhulu sibili ngoba khonokho kwenza siphithizele seze nje sidinga ukudla nokuthi sile ndlala. Njalo lokudla kwakhona lakho okusizwisa ubuhlungu kakhulu kwesinye isikhathi sabe sikuphiwa sokungani kubolile besikhipha khonaphana okunye okungani kuyisigaqa kubolile okungasela ncedi. So ngani ngapha kithi kuzolahlelwa nje ukuthi vele abantu bendlala labana siyibanika lokhu vele bazathini.
Unkosikazi Precious Nkalo eDema uthi kabasoze bavune lutho emasimini lonyaka ngoba bengalimanga ukuya ngaphi ngenxa yokusilela kwezulu. Ngakho uthi kuyadingeka ukuthi kuvuselelwe inhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze kwenqatshelwe indlala emnyakeni ezayo.
Sakule mnyaka emibili singatholanga lutho emasimini, izwe lalizange line ngokuya kophelele. So yikho besincedwa i-welfare isipha nje umuvo. Kodwa hhayi indlala ijikile esibili ngokuba nyaka yonke le into singatholi lutho. Lo nyaka kube ngcono nje ngokubana kodwa okokuchisa kodwa sitholile nje ukuthi sifake imbe emlonyeni, kodwa okokuvuna sifake ezithaleni naye akukho. Singa singathola uncedo olungasincedisa ukudla kumbe lokuthi nje nxa kungaba le dona engasincedisa ukubana sizenzele. Silezingadi siyalima kodwa into esibulalayo ukuthwala imigqomo emakhanda.
Amazwi kaMankala agcizelelwe ngumnumzana Amoses Banda.
Kulawa indlala lapha kulendawo, izulu alikho, nga izulu elikhona hayi ngasiyazi. Uma rayisi lapha zithole ama-2 kg awuncedwa vela kuhulumende yabona ukuthi abantu sizincedise lathi ngesingalakho kumbe sinathisa amatiye. Yilo uncedo esilutholileyo namhlanje. Njengalolu nyaka khona sikulowe izibuku besizazuza kodwa kulezibuku ezithidlelayo amabili emasimini. So yikho isivuno vela asikho ngitsho. Indlala enkulu eyenzayo phambili.
USibanda wengeze wathi uhulumende kumele angenele ngokudingela abantu ukudla.
Ndingusizo othi ngancedwa ngokudla ngoba ukudla vele okuyikhokoesiqokoqela ukudla silapho sobona sivuthene kwaba silanda amarayiti ngenxa yokuthi asilakudla sincediswa ikuthi basincedisa nje labo abahulumende basinika nje amabelanyana kodwa asilasti sidla ngokudla sikhayela asisuthi injalo isiphethe singakufuni.
Inhlanganiso esizozulu ngokudla ngesikhathi sendlala eWorld Food Program sikalile ukusiza izakhamizi zemaphandleni ngokudla kodwa ayikafinyeleli komzimuni. Le nhlanganiso ithi izakhamizi zemaphandleni ezifika phose izigidi eziyisithupha 5.5 million zibhekane lendlela embi njalo kumele zisizwe ngokudla ngokufanisa. Itho kwenza umumo ube mubi ngamandla ikusilela kwempuphu nomumbe elizweni. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikomzimuni emathetheni ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe, umgcini sihlalo wogatsha olubona neziphathelane labesifazana kubandla le-MDCT. Sihlaziya ukuthi abesifazana baphila njani ngesikhathi umnotho welizwe olukhulu.
Konke kukhangele mama. Omama yibo abaphethe umnotho welizwe ngoba izinto zolima khonokho kokuthi lima kuthi akuyalinywa kwenziwani nasekayo ezandleni zabo mama. Kumuye khonapho emisebenzini yemasektar into eziningi zisezandleni zabo mama. Kethe mama yibo badubela ukudlulisa ukudubela ngoba kathesi ukuthi mama azayithenga i-2 liters ze-cooking oil kumele abe $100 esandleni. $100 yakho niyayithatha ngathi imisebenzi kayi ukuba kasebenzi la engasebenzi uyi-informal care. Just imagine uthengisele omunye iziti la kanomunye othenga iziti komunye ayethenga ama-tip-tip ethenga ama-tip-tip kuze kutana imali yosaka lempuku owu-10 kg yempuku owu-10 kg omama badalala sendilo kana omthwale idonki kuyilatho kokudlala kangakuthiwa ye omama bayakwathiwani yeyalungisa izinto zalama-platforms okulungisa izinto. But mina ngokwami yethu angikayiboni ukuthi impumelo yakho ningathi ama-result akhona na ayabathatha.
Kungabe lokhu kubangela lo dlakela yini ezindlini?
Yakukomnathelizweni ezikubulekuthandlenile ungazakela ukuseli kubangela idlakela ngoba endlini nxati ngalanto itovela kulami lawo uyakwazi ukuthi mhlane uholile uyahamba uhleka mhlanelelo langa uza ngezisekela uwedwa but wathi lo omunye ekhangela ukuthi omunye ngiyozami ozakwenza endlini kube ngcono kwindlini lekuye abantwana baye esikolo kwembato zigqoke athole ukuthi yena belayekakwanisi lana laye akhangele omunye vele ngingazakeli kulinyekele ukubanga idlakela esindini ngoba umusa uba khona endlini nali lenzuzo yonke lithokozile labantwana ubaba lomama labantwana lonke liyifanele yonke lilenzuzo efana naye elithokozisayo ngayo siyazisa iyathenga isithi for example ehambe iyothenga inyama inyama uthenga inyama ye-50 iphuma amaxasha angu-2 isethela ishomoliya oyishengadini sidliwa ngabantwana amaxasha asengakabani. Akuntsheli ukuthi abantwana bonanti labo babe sizabela ikhangela lami ngabe ngimtshanjeli ukuthi kathina sesidinyama thina singenje njeke sesisiye ekugcineni noma sesisiyalala vela kuphela mina.
Uke wakhuluma ngama-platforms usiza njalo ukuthi ku-Pollard kulama-thematic committees ikhona le abesifazana ungabe uphatheka kuyo yini njalo inganceda njani abesifazana?
I-committee leyo abesifazana ikhona kodwa ayikaqalisi ukusebenza isesekhona ngomlomo iye sikhangelele ukuthi sike ngathi singomama lapha lathi siyahamba siyebhodla khona sebekuthi ngakwenzeka laba abaphakathi abazi basebeyiwe bayithuthise leyo omama bahambe ngoba omama balandisile kona nje badenzise bebaningi inhlupho abahlangana nazo ezibhedlela omunye uthe mina ngisesibhedlela ngisebenza esibhedlela sebethi bethama esidundu sebethi sesifike 120 sekuyi-120 so yiso esithithi ngabe kutayabe mama yena le iyaphangisa sibili ibe khona masinyane omama bayebika ngoba yibo bahlangana lenhlupho ezini.
Kodwa ungathi mningi yini imizamo eyenziwa nguhulumende ukuthi nanze amalungelo abesifazana athuthukise le mpilo ya.
Mina angikawuboni sibili angifuni ukuthi ngikangamanga angikawuboni izinto sibili engathi mina lo umvutho sibili uyazanywa. Yebo uyazanywa njengakho lokhu nje khathesi ngabe ephalamende sesayenzelwa yena leyana professional representation, which is Labo Mama,
I will be able to get the money.
Siyabonga sithandekile ngokusethulela uhlelo lwabesifazana. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Silejahelitala uChris Gande.
Lingali tshona njani zilukandaba. Siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Matthew Nketa, usobhuku weLower Gweru, kodwa okwakathesi ehlala esigabeni seMatabeleland South. Okwakuqala ngiyakwamukela uhlelo mnumzana.
Yebo, ngiyabonga ukwamukeleka ehlelweni kukaZulu kakhulu, ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani ezimayini lapho sizwa kuthiwa amapholisa aseyenze umsebenzi omuhle la?
Umumo ezimayini zangapha kakhulukazi eMatabeleland South lapho engikhona ngokusebenza muvi. Kodwa amapolisa awe intelligence awe Zimbabwe ebalukale le Republic lezi RP benze umsebenzi omkhulu ngokubamba izigebengu ezabulala umfowethu oLwagwelo uKhodeni Moyo. Zayirobha abantu izimali, zenza konke okubi, zibanjiwe lezo. Sibonga amapolisa awe intelligence awe Zimbabwe.
Ibona labo ababanjiweyo yibo yini la kade sibezwa ukuthi balegamelo ukuthi ngamashurugwi?
Owakhathesi kasikezwa ukuthi yibo yini, ngoba isigaba ngesigaba lapho abona khona bayahanjiswa babuyiswa khonapho lapho ebona khona. So kulonto elizizi mhlawumbe kumaviki ezayo sitsheliwe thina njengabemuli ukuthi khona bazalethwa lapho emaphisa lapho abambulalela khona bezohlangana necommunity bazikhulumele ukuthi bona bayini. Kodwa-ke yizigangi. Sibonga amapholisa asukumileyo ahlambulula ilizwe leZimbabwe ngokubamba izigangi lezi ukungcolisa ilizwe laleli lizwe ukuthi akutshela mthetho. Umthetho ukhona eZimbabwe ngoba nake amapholisa abambile izigebengu lezi.
Sesike sezwa abanye besithi bona labo abayenza ubugebengu labo ngabantu abalobudlelwano leziphathamandla zikahulumende. Manje pho nxa sebebotshwa kungakuliqiniso yini?
Ukubotshwa kwabo kuzaveza ukuthi nxabele ubudlelwano leziphathamandla. Nazo iziphathamandla kuyamele ukuthi uphume egcekeni ukuthi kuhambe njani. Kodwa kangikholwa ukuthi balobudlelwano leziphathamandla ngokwenza kwabo bekwazi ukuthi bangaphansi kweziphathamandla bazame ukungcolisa ibizo leziphathamandla, ngoba bebengeke babotshwe nxabebele ubudlelwano leziphathamandla. Sikhuluma nje thina bemuli sitheliwe ukuthi babotshiwe kusitho ukuthi iziphathamandla lazo zingemva kokubotshwa kwabantu abephula umthetho. Ngoba kungasinyanga ezingaki uminista wejustice iziyambi ziyambi wakhuluma ukuthi bonke abantu okuthiwa ngamashurugu xa beresista ukubotshwa kufanele ukuthi kuzanywe ngamandla wonke ukuthi babotshwe. Ujustice Nokhuza wethu Malaba laye wakutsho ukuthi emakhothi lapha abantu abalokwenza lale into yamabhemba lokuba ngamashurugu abasentenziwe kakhulu. So kusitho ukuthi le president wethu utsho njalo, iZimbabwe yonke itsho njalo. Laba bantu bebezama ukuwena ilizwe leZimbabwe ngoba iZimbabwe ilimele indawo eziningi sekhelo ngezelela ukulimala kweZimbabwe. Kodwa kathesi siyabonga ngoba naku ubuphathi esinabo buhlukumile, babopha laba bantu ade bengcolisa ilizwe lethu.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi yibudlwangu dlwangu bani kade bebenza asithi bafikile lapho emayini lani likhona lisemba bayenzani abantu bakhona?
Laba bantu ngabefikile njengoba sikhuluma kunjenje lapha emaphisi kuthi lapho engkhona babulala umza wami bathatha amafoni bathatha izimali ngoba bafuna abantu lapho kule mali khona emashop nendawo njengoba ngilapho kule golide khona badinga ukuthi igolide lingapi babuye balithathe bafuna imali bafuna amafoni bafuna yonke into engabenza bahlale bale mali kodwa kuyikudlwa kudlwangu okuyikho okungafunwa ngumthetho ngoba umthetho awufuni ukudlwa kudlwangu kuleli ndlukulu
hayi kezwakala ungavalelisa uzulu
ye liyavalelisa Zulu kandaba mina eZimbabwe sibonga kakhulu umsebenzi esiwenzelwe ngamapholisa ethu sicela ukuthi wonke uzulu weZimbabwe bancedisane lamapholisa lapha khona lapha bona kube kudlwa kudlwangu khona batshele amapholisa amapholisa azasukuma atshele abanye bawo kwenzela ukuthi sibambele lobudlwa kudlwangu ngoba thina nxa singasakhulumanga ngobudlwa kudlwangu njengabahlali beZimbabwe sibone ubugebengu babantu abethu babulala thina sasitsheleni amapholisa amapholisa ababambe siyabonga sana
hayi lathi siyabonga Loge, ngumnumzana Matthew Ngeta, usobhuku weLower Gweru. Ebesixoxela uhlelo liphuma lendaba, lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilaye.
Sibongeke ita elidala uChris ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba lithiye njalo ngeviki ezayo. Vocalista esiqhubela uhlelo lwethu lezindaba zanamuhla kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili uZulu weMango lo eChimani mani ubevota namuhla kukhetho lokudinga amakansila iWorld Health Organization isisungule isikhwama sokudinga imali yokulwisana nomkhuhlane weCoronavirus Kwanele Mtwakazi olivalelisayo yimi untungamilinkomo lilale